ngathi kuqakathekile ekuthini amahotela nama-lodges azathola ama-clients, ama-guests ngesikhathi se-conference leyo. Kodwa nxa sikhangela injongo yomhlangano lowo, thina njengabahlali be-Victoria Falls kumbe ngithi i-Matabeleland North yonke jikelele, asitholi nzuzo, asibenefiti lutho ku-wildlife yethu. Sizwa nje kuphela ukuthi babuye ukuzobuthana, becoce, but akulanto ephumayo phakathi kwengxoxo zonezo.
Uthi kalitholi lutho kwezemvelo, kansila, kodwa zazikhona inhlelo ezifana labo campfire ezazixhumanisa izakhamizi lemvelo, izakhamizi zikhona ukuphila ngenzuzo eziyitholayo kwezemvelo.
Ucho kahle nga usithi zazikhona inhlelo ezinjalo. Kodwa okwakathesi njobo ubona Nkomo, ilizwe lime ngezinyawo. Ama-programs wona nawo wonke kabusasebenzi ngenxa yomnotho, ngenxa yendlela i-government ekhona irana ngayo izinto. Sizwa nje kuphela ukuthi kule ndlovu ezigadisi indizamshina zisiye Dubai kumbe zisiye China zithengiwe, kodwa inzuzo thina asiyitholi. Yikho ngisitsho njalo.
Alubana uhulumende ethe walibiza njengezakhamizi ze-Victoria Falls, wabuza ukuthi lifuna ukuthola inzuzo ngandlela bani kwezemvelo, kuyini elingamtshela khona?
Niza kuphendula kumbe niphendule uhulumende ngisithi asiqaleni ngokukhangela esilakho eduze khonapha e-Victoria Falls. Inzuzo kumbe konke okuphuma ebantwini abangena phakathi e-river ema-falls asitholi lutho singakakhangeli inyamazana. So thina sithi kuhulumende, lathi sicela i-percentage yethu from ama-resources atholakala endaweni yethu. Yiso isicelo kuphela esilaso, kulokuthi bathola abakutholayo bekuyise Harare kumbe bekuyise ngaphi, thina singatholi lutho. Sinje sizilungisela imigwaqo yethu, i-government ayisisizi ngalutho, but nxa sebefuna ukwenza imihlangano yabemkhulu sebesiza ngapha, ngoba thina sisebenza gadalala ukuze idolobho lethu libe lidolobho elihlaleka ngcono.
Khuluma nje emhlanganweni lo namuhla uMongameli Emmerson Mnangagwa, kuyini ofuna ukukuzwa kuye?
Nkomo, uMnangagwa sesimuzwe for a long time, kusukela engu-enforcer kaMgabe. Akulanto entsha, akulanto ebambekayo, akulanto enzakalayo ephuma emlonyeni kaMnangagwa. Yebo ye, engakhuluma ngenxa yokuthi ulama-visitors avela kwamanye amazwe, but thina abanikazi bakhe siyamazi ukuthi akulanto ephuma emlonyeni wakhe egcwalisekayo.